Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zendaba yisizalane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kutsho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza le-ZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhu zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayabe ejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eyeTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamtshina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingelasambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ugatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakatshela umngani wakhe ubengekho emsebenzini. Engithi intatheli zindaba kunandaba lokhu kungafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa iyizizalwane zaseNigeria kumele abelevisa uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamtshina yabengenayo iphangisile ukubuyela. Yena esakhulisa nalesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelisa ukuzovakatshela ngoba izixoshi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hatshi ngomsebenzi.
Kodwa engingafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lilemthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathele izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izulu ubesekhuluma esithi kasaphenduli eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcweti ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hatshi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amaviza ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amaviza lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amaviza lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasozi phatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalele iPhalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama door to door ama ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU PF asehamba edabula ama poster, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU PF kodwa bezenza ama candidates awe Citizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelele uThabe ngukansila ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uSevson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposter. Kuthi njalo la ku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNokuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposter kusenziwa yilabo asebehamba leZANU PF bencetsana leZANU PF ukwenza lokho uganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la ku ward 21 okulomodius Fuzane, la ku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la ku ward 22 okulobaba uMateo Ncube, labo bayakhala kuqala ngokuthi lapha abahamba khona befaka amaposter bayabelandelwa ngamalungu ezanu-PF behamba bedawula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu kaward 27 usithelo dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu-PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela i-citizens coalition for change kuzaba le mpi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngama-councillors enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 nesesemba laseguqeni Jingeni Machuzula lasenkunzini ukuthi lapho okufakwe khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zomama bonke enkayi South le ndubo zonke ezibhekane labomama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama-workshop awokufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiwa ngokhansila engithanda ukuthi ngiwukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
Hello ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla lesi-CCC esigabeni seMathepeleland North asenelisanga ukuxoxa labezana uPF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota Sivotele
inkonzo Asambeni madoda siyovota
Lanxa uhulumende esithi Iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika unit 7 lo 8 ewangethemal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi Umeli webulawayo edalela eParliament uNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebhuz osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabe khona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa kwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
ye-SIC kurekhomendile kunokuzeni
the Minister of Power and Energy. Ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethi wonke bareplace ama cables lawa amasha afakwa instead of ama copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwejwa balutshwane abagwejwayo. Uzafika ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu ama-cables, uzafika eWoodville kakhulu kulama-cables. Ungahamba kuma-groupsuthi zonke kuyatshontshwa ama-cables, e-Benside kuyatshontshwa ama-cables, ezindaweni ezithiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu yangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni
ngakathesi load shedding iba khona. Mina ngihlale eMachamhlophe, izolo bekune load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngithile sithabe masinyane kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo unit 8 mele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kulevel yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Hello ke ngummeli weBulawayo edalele eParliament uNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Tafatswa Shumba wethesa uMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa ensitha weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina ngunkosi ngifana kamlanye ophuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mpingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathi yangihlupha kulobaba lo othina othiwa uMbongeni othi kube eNkayi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa sibhizi sihamba kudusty road, sihamba kathe samabhasi wonke abalekile estrating ngeTarrant, sihamba vakenya road ebalekela wona amagodi uzayithutha eNkayi esenti. So yena uthi ubehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolosi, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hand bekulayo ikhorela kuyini abakwenzayo, kunokuthi ekhuluma ukuthi hayi mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa izinto bezingalungiswa, ungathi into zifike zimoshakele. So ilizwe lingamawoba uye kukhuluma ukuthi into ziright nababa. Hayi, azinuka amakhwapha.
Linjani Studio 7 linjani basakazi bethu abahle lapho. Ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aselokhu ezama ukube hlasela lowo ndoda okuthiwa nguGift Sonduku. No madoda, yelani ukuhlasela nalo Gift lisethulwa izani, hlaselani izani. Lapha kuStudio 7 sikhuluma imbono yethu, so ngingasizikhulumela imbono yethu. Yekelani into zenu zokufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yabo. Vele yona MRP kuhle kuhle ngamandlwane lingaze lithu loyi wabaloyiweyo yini le MRP yini yine liloyiweyo ngoba lifuna ukuthi bisele emuva ngejozeni ezingelangqondo bathele i MRP ende uvela akulangqondo lomkondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu be MRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani sikhuluma neni imbono lihlukane lonto lokufuna ukwethusela nalo gift uyindoda gift uliqhawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
sithu 7 labalaleli labasakazi bonke siyalibingelela egameni lihle ke nihlale phezu kwendawo sobo zami ezinhle kasivote nini mhla ka 23 Agasti singathethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivote nini ngobuningi bethu mhla ka 23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi lishona lindebele thina sifelizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza sivoteni mhla ka 23 wonke umuntu abekhona sivotanini asivotanini asivotanini ngiyabonga
alo studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi bathinizani upiefu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wini ekudali iwinani shoni ikhuluma nje bekhuluma into unyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaseliwagwele ejimbamiwa
balaleli labasakazi bonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizwa abantu ke bebabaza into engayisiki abadala ma bekuhamba beya kuyindawo kumbe baya efost bathatha abantu bomhlaba ngezothathe kula mabhasi angu-500 kade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasakhona uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxe kulona leyo ndawo kade kula bantu akade bekhona 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi uyesapoti kubona njani labo badelela othi yena kabala sapoti bahamba bodwa kuphela yazibambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyefikana abantu bengabakhonapho nxa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uyegweru ufica abantu begweru uyemaswingo ufica abantu emaswingo uyemtare ufica abantu bemtare awukuthwala befolo selupani ngaphi ngaphi ebhayidibhithi ubasa kuleyo ndawo othi uyesapoti asiqiniswa hhayi lo nyaka kuvele kungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala akulani
salibonani basakazi bestudio 7 ngiringelela labalaleli ayisiyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngaso zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu p f le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu p f thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele ananzeleke impilo yakhe sengathi ehambe kuyashita amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acatshisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idilenziwa izanu p f but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la izanu p f ingungu sikhala kakhulu kuzadabo ngiyababona nxa besenza amarali abo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosi kade sifundi umnanga kuthetha abantu babadampa ezakale amabhasi abathwalanga konke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisu ngenxa kuncinga ukudla lokulala ngoba badantiwa abanamali ebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bayafosa kanti umnanga kuyekho abantu benza irali labantu bendawo thina sihamba senza irali labantu bendawo sibathwala sezima njengebandla le-TPC kodwa uzothiwa i-TPC sibathale sibathi abalali kanti sizihambisa amalungethu akobulawayo bafuna ukuthi ekhitshwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina vele njengebandla le-TPC nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla le-structure ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state of agency lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu esisikumela kotho bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba besaba umuntu o-structure nxa i-structure siwinise kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidli phambili nge-TPC lonyaka kulonyaka
studio 7 sanibonani sanibona hayi ngithanda ukukhuluma ngalo baba uthi yena owesane lo othi uhlasela elingezwa ngubani yenze ukuthi ukhulume hayi abantu besane bajaya abantu abavekati bona bayalelana
ye studio 7 ngilisana njani bakithi lisana njani basaza bethu bahle ye kanti senzani kustudio 7 ama-odiyeti angasadlala shuwa loko agcina ngo-2022 ukuthi edlalo shuwa yini kanti esayibonayo kustudio 7 hayi basazi bethu hayi lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi be-studio 7 thina udala sithiwa sivuka le studio 7 from ngama 2000 siloke siwazivuka lana selisamba namhlanje singayizinjalo wasazi kutabahle into ngiphawule ngalaba besicc laba thi ke umkhondisi kazaziye wathi hayi man abantu bethu plus mina aba focus laba focus ikona thina singenele ipresidential kathi siwaphazamisa ngani kathi thini emara phezulu baphazamisa kuphi ngoba singenele ipresidential abahlale laba hleli khona musi nje pricing sabo umuntu kahlale la hleli khona thina sizihlalele sayidinga esihleli khona asizange zithi singenele ipresidential thina vela singenele ipresidential iTriple C ayifocus entweni eyenza ihlukane lathi ihlukane le MRP behluka hayi iMRP ayikho lala ekuduzane khona le Triple C abazulekele bezule mabe wena bezulekele behlukane lokuba lokho ke MRP yimkondisi lokhu yekwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokhu ukuthi uhluleke ukuzokhomba omunye umuntu hlukanani focusani khona lapho ukhamisa la MRP ifocus kumkondisi bheke phambili umunye uhambe indlela komunye yakhe hayi sikuthela kanjani ngothuli kathi siye ezilwayeni zekhaya
Allah ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine, kulobufakazi obuningi obuvezwa umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokucazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele u-ambassador Van Schaak emhlanganweni oqakathekileyo. Okwakuqala, kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-attorney general ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine lendawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine, kutsho u-ambassador Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale, sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi welemelika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa War Crimes Accountability Team kumbe WARCAT, kutsho u-ambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lele melika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwele melika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress. Ngabe eleRussia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho u-ambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba eleUkraine libone amacala la ethoniswa.
Okay, bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizalwane saseNigeria uDavid Handane uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla lezanu PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo-past 7 nsuku zonke.